Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 6 kuLwezi 2016 musithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lilindele ukuthi lisebenzise imali yohlobo lwama bond notes kulandela ukuphawulwa kwawo ngokusemthethweni nguhulumende iningi lilokhu lisithi aliyithembi imali ngoba ingehlisa ngamandla omnotho welizwe iningi lithi belikhangelele ukuthi esinye sezivumelwano emhlanganweni weSouth Africa leZimbabwe sibe ngesokuthi eZimbabwe lingene kumanyano weRand Union ukwenzela ukuthi lisebenzise imali yamarands eSouth Africa.
Abakwesaba yikuthi imali lena izobibuya kumakhelwane. Kuyabe sokufana ukuthi sebesarende ubuzwe babo kumakhelwane. Yikho kwenza ukuthi bona bakhethe ukuthi kusetshenziswe imali eziningi ezigcine egcineni sezidominatwa US dollar.
Ngesikhathi umanisipala wakobulawayo ehlise isilinganiso samanzi asetshenziswa ngabahlali baleli dolobho, odokotela bathi kufanele iningi linanzelele ukuhlanzeka ngalesi sikhathi ngoba kungaqhamuka imikhuhlane ebangelwa yokuswelakala kwamanzi. Sixoxa ngodaba lwesiphathamandla sikahulumende umnumzana Jonathan Moyo.
Umoyo ungaphikisa ukubotshwa kwakhe esithi laba ikile ukuzenika i-constitutional court imsekele kulohlangothi ungakhangela yona i-anti-corruption commission liyana ilo ngxenye eyisekelayo.
Zonke lezi ndaba leziphathelane lezokholo lezamasiko lizozizwa kulo msakazo. Ngesikhathi eZimbabwe lilokhu lilindele ukuthi lisebenzise imali yohlobo lwama bond notes kulandela ukuphawulwa kwawo ngokusemthethweni nguhulumende iningi lilokhu lisithi aliyithembi imali ngoba ingehlisa ngamandla omnotho welizwe. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa usanda ukuxwayisa abantu ukuthi beqaphele ngoba bekhona abanye asebeqalisile ukudinda imali efana lohlobo lwama bond notes yona ingayisiyo. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ukuthi ulokho esima ngombono wakhe yini ukuthi ama bond notes la angasebenza kuhle elizweni.
Ngoba okuhle kusuyibumba ngale bantu nje ukuthi umuntu uyabe vela gadwa umthuvane bond coin esikhwameni sakhe sama bond coin bese sithi na ama bond notes kawafuni. Ngambona ukuthi umehluko mina ama bond coin natebuya abantu babesala bekhuluma izinto ezifanayo ezingela research but akuthathanga even one month eqalisile ukuba khona ukusebenza abantu irandi babevelwa ngasalifunda kulibona. So mina iposition yami iyafanayo ukuthi as long as uza nxa ule bond note yakho ungangena esport wanelisa ukuthenga ungahamba kwethi council ukwanelisa ukuthengela amanzi ungahamba ezesa ukwanisa ukuhlenga amagesi i-bond note izasebenza and abantu bazayivuma ngemva kwesikhathi esithana. Okungayenza bale yikuthi nxa kuyikuthi sebefuna ukwenza befuna ukuthenga befuna ukwenza iyehlula ukuthi ezinjalo iyaliwe izitolo iyaliwe langaphi kumthatha i-passport ngokunyana ifike iyaliwe lokho ungayenza ingasebenzi but as long as kungena isitolo konda ngokusetshenziswa khona imali ifike isebenze akula nkinga izasebenza.
Kodwa ingcazelo evela ebhanga le-RBZ iyenela yini ukuthi abantu labo bezwisise ukuthi hayi akula nkinga enkulu ngale mali?
Hayi, bangazi ngabe ikhona inkinga ngoba abantu angithi into engamanga yiwo asebeyithatha bayisebenzise kakhulu. Awakabi nenkinga, awakatshengisa ukuthi azahlupha and abantu abavume basebenzise ukudlula kube phambili. Sibiza kakhulu ebantu laba abalale bengibela yini.
Lowo ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo, kulandela umhlangano weSouth Africa Zimbabwe Bi-National Commission osanda ukwedlula, ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi kusobala ukuthi ubudlelwano phakathi kwamazwe lawo mabili ikakhulu kweziphathelane lomnotho ulokhu uqinile. Ukodwa abanye bathi bebekhangelele ukuthi ezinye zezivumelwane zibe ngezokuthi eZimbabwe lingene kumanyano weRand Union ukwenzela ukuthi lisebenzise imali yamaRands eSouth Africa njengoba ezinye inhlelo zemali eziselizweni zisehlula. Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecibongela izombusazwe uthi ziningi izizathu ezibangela ukuthi uhulumende weZimbabwe engafuni ukungena kumanyano weRand Union.
Sizabuyela kancane nje ngokomlando ukuthi ukusukela ngo-2009 iZimbabwe yebo usebenzisa imali yayo. Amaqembu aphikisayo ayephokokhelela ukuthi okungenani akusetshenziswe iRand ukuze phela izwe nalo lizohlomula kulento oqeda ukuyibeka e-customary union, ngoba amazwe aku-customary union iningi inzuzo abayitholayo ngobulunga babo e-customary union. Kodwa lona leli qembu eliphikisayo leZANU-PF azange lakuthanda lokho, ngoba abakwesaba yikuthi imali lena izobibuya kumakhelwane. Kuyabe sokufana ukuthi sebesarende ubuzwe babo kumakhelwane. Yikho kwenza ukuthi bona bakhethe ukuthi kusetshenziswe imali eziningi ezigcine egcineni sezidominatwa i-US dollar. Ngoba phela i-bond note kumuntu waseZimbabwe izofanana ne-barrier check. Imali lena engeyona imali yangempela, okuyoba nzima kuba somabhizinisi abahwebi ukuthi behwabelane namazwe abahwebelana ngayo ngendlela esesimeni esijwayelekile. Ngiyacabanga-ke ukuthi-ke iSouth Africa izokuphinda lokho, ngoba seziningi inkampani zaseSouth Africa ezisebenza kuleli yazwe ukuthi uma ngabe kukuthi kungeniswa lolu hlobo lwemali zizothinteka kangakanani iy'nkampani.
UMongameli Zuma laye ubebhekane lokunengwe lakhe ilizwe okugoqela kwenkohlakalo lokunye, njalo lo Mongameli Mgabe kwelakhe ilizwe laye ukhangelane lokutshengisela okuningi abantu besola inhlelo zakhe eziningi.
Kunzima ukubaqhathanisa laba babili. UMnumzana Mgabe siyamazi nje ukuthi ungumuntu ongabe kade washiya phansi, njalo isikhathi sonke usinde ngokusebenzisa udlame nodlakela. Kodwa uma sisiza ngapha kuZuma akakwazi lokhu kusebenzisa kulelizwe. Uhulumeni akanawo amandla ukuthi athathe iconstitution ayisebenzise ngendlela uMgabe asebenzisa ngayo iconstitution. Kodwa ke futhi kukho lokho, siyabona ukuthi la madoda omabili abhekane nokuthi ilanga seliyabashonela, ngoba esikubonayo la kakhulukazi eSouth Africa sokuyipolitiki lena eyokuthi i-politics of realignment. Abantu sebezama ukuzihlela kabusha bebheke ukuthi ukuphuma kwaZuma umuntu azithole engakulelo ngxenye elizowina umbuso, ngoba ukungafunwa kukaZuma sekukabili manje kukhona abangasanambitheki ngaye ngaphakathi eqenjini lika-ANC. Kodwa kuphinde kube khona umfutho omkhulu oza kumaqembu aphikisayo kakhulukazi bethathela kuzo lezi zinto ezivelayo ezithinta inkohlakalo. Kulelo zinga lokukhohlakala singabaqathanisa mhlawumbe sithi hayi kucishe kufane, ngoba kuningi okumthintayo uMongameli uZuma enkohlakalweni. Noma-ke kuwukuthi-ke okuningi mhlawumbe kusalinde ukuthi kuyiwe emakhothi kube kuyoxoxwa khona. Kodwa nje amadoda lawo mabili abhekane nokuthi ilanga liyashona, sekumele behambile. Okunye yikho kwenza futhi nokuxokozela sikubone kusiba kukhulu kangaka kuwo amazwe omabili, ngoba abhekane nokuthi eminyakeni emibili ezayo kuyobe kusiya okhethweni.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecobongula ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesikhathi umanisipala wakoBulawayo ehlise isilinganiso samanzi asetshenziswa ngabahlali baleli dolobho i-water rationing, odokotela bathi kufanele iningi linanzelele ukuhlanzeka ngalesi sikhathi, ngoba kungaqhamuka imikhuhlane ebangelwa yikuswelakala kwamanzi. Asizweni okuningi ngalolu daba, ukungxoxo lodokotela Annette Moyo.
kodwa ke umuntu ongama kumele aqakathele ukuhlanzeka kwakhe ngoba nguye oyabe phekela abantu nguye oyabe sipha abantu ukudla abone ukuthi izandla zakhe hlale zibhekile isikhathi sonke angiye kwayise ngokuthi senze njengoba abanye bengelamatanki abanye bengenani kodwa mbona ingani i-city council izasisiza ngokuba faithful kumashedule abasiphe wona so kebe kuqakathekile ukuthi umama make sure ukuthi ukhile amanzi akhe ngesikhathi i-reshini ingakafiki ngakithi ukwenzela ukuthangaza aswela kakhulu amanzi okusebenzisa kodwa ukuhlanzeka kumele angasikucompromise ngesikhathi amanzi engekho kumele simake sure ukuthi ukudla esikudlayo kugezisiwe kwahlanzeka ngamanzi even emalutshwane kunganani siphinde siqhubeke futhi sigeze izandla sithelelana singazagezele endithini inxa yokuthi amanzi malutshwane inxa yokuthi yindlela esingathina futhi imikhuhlane sibhahlile
kodwa sesikhangela njalo lezambuzi eziyabe zingasagezeseki kuhle la besifazana ababe sesikhathini konke lani
imikhuhlane ingaba khona ibangela kakhulu ukungahlanzeki kwama-toilet ngokungani thina omama le basisesikhathini siyandika ukulahla ingcekeza yethu ngendlela eqondileyo abangela magodi bayandika ukuthi babuthelele bathise njalo so angiboni ukuthi kunga-affekthwayo kungabi namanzi kodwa kunga-affekthwayo kungabi namanzi ukuthi ama-toilet akhonse ukungahlanzeki and khona lokhu nxa kungaqhubeka kungenzakala sicine sesiya le mikhuhlane enjengabo-cholera abeke basihlupha in the past kungenzakala sibe le mikhuhlane ethiyeneyo yezihudu ikhona sithi kuqakathekile ukuthi simake sure ukuthi izandla ziyageza noma kungelamanzi izandla kazigezi ngawona la manzi amalutshwane wenza ukuthi ungathathathi imikhuhlane engcekezeni zethu zesambuzini sizilethe kudleni
lo ngudokotela Annette Moyo sixoxela ye ekobulawayo ke silijike kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo lamhlanje ngixoxa lo sakhulayo owebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube umnumzana Thokozani Sileya. Sileya, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga babankomo.
Asikhangele udaba lokubotshwa kukamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo lomsekeli wakhe uGandawa. Kambe singathi lokhu kuveza na ukubana uhulumende weZANU-PF sezimisele ukulwisana le-corruption.
Indaba le inzima babankomo ukuthi sicazeleka kahle ngoba ikuthi ibandla leZANU-PF libandla elifana lonwabo kalesi masikhuluma ngodaba lukamnumzana uMoyo ukuthi udle imali kahulumende kunzima ukuthi sihle sitsho kakahle ukuthi lona ibandla leZANU-PF selizimisele ukuthi lilwisane le-corruption kumbe kulengxenye esingathi ngama-factions kuZANU-PF abazama ukuthi isane lakho ngoba sesibonise ukukanengi imali zikahulumende zisetshenziswa ngendlela engayisiyo kodwa silokhe sibabona nje abantu bekhona bengenziwanga lutho so le ekababomoyo isuka ingathi iyasixaka kancane ukuthi sibekwazi ukuthi kahle kahle lona ibandla leZANU-PF lilisana layo yini na i-corruption kumbe kule functional backings ezilwayo phakathi kwebandla leZANU-PF
okwenza ucabange ngalindlela labanye abacabanga njengawe ikulwisana okuvele kukhona kubandla lezana
lokhu kukhanya sobala baba Nkomo ukuthi ikulwisana okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF ngoba singathi siyakhangela ukuthi imali zikahulumende esezisetshenziswe ngendlela engayisiyo ziningi and lesikhathi sesiside singazivalisa nje izikandali zakhona zonke size sizofika kathesi siqalisele kuleyana eWillowville scandal lapha ubabonya gumbo abagcina be committed singathi suicide ka kukho ngitsho lo hedo owabotshwayo kuloko size kule grand marketing board eyabo kumbira ikangayi sisetha size sizocina kuyena le yabo ubabumoya ungakhangela kathesi esingathi detention kuzalani PF ivele isi high ngoba wonke umuntu okhona phana usekhayele ukuthi azipositione kumbe azifake ezingene eliphezulu ukuthi nxa kungaya ngasifudlana atholakale eseceleni elivundileyo.
Umoyo yena sephikise ukubotshwa kwakhe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission emthethwandaba we-Constitutional Court. Uthi yena i-commission le ayilawo amandla okumbopha. Ulubona njani lolu daba?
Umoyo ngaphikisa ukubotshwa kwakhe esithi laba ikile ukuzenika i-Constitutional Court imsekele. Into engilanzelelayo ukuthi bona kulo hlangothi ungakhangela yona i-anti-corruption commission liyana ilo ngxenye eyisekelayo engasekelwanga ubaba uMoyo. So-ke ubaba uMoyo laye wene eceleni ayilo akhangelela ukuthi leli yilo elizamsiza elizakwenza ukuthi laye engayi entilongweni. Kodwa nxa sikhangele mina mbona ngani lokho abakwenzayo kufana le-drama. Ba-acta i-drama ukuthi bangani bafuna ukuthengisela uZulu weZimbabwe ukuthi nxa umuntu eganga ulokubotshwa. Kodwa-ke mina engunanzelelayo ukuthi lapha badlala ngathi uvele ubugangi kuzani uPF bukhona njalo buzahlala bukhona. Kangibona ukuthi kule khothi kumbe umthethwandaba lapha eZimbabwe ongakwanisa ukuthi uqede ubugangi kumbe ubudlwangudlwango obukhona kuZANU-PF.
Ingaqedwa njani i-corruption ekhona elizweni sileya ngokubona kwakho?
Ngibona nje ukuthi nxa ontanga bonke singasukuma kanye sivumelane ukuthi ibandla leZANU-PF eselikwenzile selibulele ilizwe. Ungakhangela babankomo ukuthi ilizwe leli lithathwa embusweni obandlululo oncindezelo wamatshe ngo-1980 belikuliphi izinga. Uzathola ukuthi kuthethe iZANU-PF iminyaka eminingi ukuze balibhidlize. So kusho ukuthi ilizwe leli belakhekile belondlekile. So-ke bese sikhuthaza ontanga bonke ukuthi ukuze i-corruption ekhona elizweni iphele kasisukumeni ngobuningi bethu kuma-election alandelayo sifake ibandla leZANU-PF eceleni sifake ibandla le-MDC eliyilo elizalungisisa inhlupho zonke ezibhekane labantu belizwe leZimbabwe.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sileya. Siyabonga.
Ngiyabonga
babakho. Belilalele uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo mnumzana Thokozani Sileya oyebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Asibeni sonke njalo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Asizweni ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni kwezamasiko.
Siyahlangana njalo ke zulukwandaba kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlanje ke silaye unkosikazi Lillian Mlilo ukhona ngale ke edolobheni lakobulawayo. Unkosikazi Mlilo ungukansila khona ngale ke edolobheni leli. Lingabe linjani khonapho mama?
Ngiyaphila mina baba, linjani lena khona ngapho?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ye, so ke udaba lwethu lamhlanje ke sikhuluma ngentandane ukuthi kule ntandane ezisalayo kakhulu nxa abantu bangabhubha. Kudala ke kwakubanjwa ngendlela ezijiyeneyo. Kulezi nsuku ke kubanjwa njani khonokho?
Kulezi nsuku intandane lezi zingasala mina enginanzelelayo zihlala zihleli labogogo. Abazali babona laba abantu asebephile yibo abagcina izintandane zenalezi kumbe bahanjise kuma-care centers lapho kugcinwa khona abantwana abalahlekelwe ngabazali.
Ye, nxa sithi ke sebekhona ngale ke kuma-care centers lawa pho ke bawuthola ngaphi usiko lwesintwini kunapho?
Yikho kungani khona isikhathi esiningi usiko selulahleka khonapho ngoba bona bathola ukugcinwa kuphela kodwa into zamasiko yesazifundiswa kona lokho ukuthi anti abantu abagcina abantwana isikhathi esiningi abe ungabantu babo abangabomama babafundisa khona lokho okuncane labo abawaziyo but yikho osekusuka khona kulahleka amasiko.
Ubona ngazani pho kungenziwani kwenze ukuthi abantwana laba bafunde amasiko njalo bagcinwe ngemfanelo?
Bengifisa ukuthi nga kubona labana abantu abaye bagcina abantwana bona bana kuma-care centers zona lana kube ngabantu abadala kumbe ngabantu abafundisiweyo amasiko njengakathi ezantisi laba abantu abanjengabophathisa nyathi abakwazi izinto ezakudala ezamasiko bafundi bangafundela khona kuyani ukuyagcina abantwana bona bangabaphinde bangeni esikolo samasiko ukwenzela ukuthi labantwana labana labo bakhule besazi into zamasiko.
Kodwa ukuthi nxa umuntu efundiswa sibili kubhalwa ku-blackboard lapho ukuthi isiko kumele libe linje libe nje kambe umuntu kuyamnamathela yini kumbe kuyakufuna ukuthi sibili kulabantu eduze abancedisayo kwenza ukuthi phela ubambe engqondweni?
Hayi, kuyabe kufuna abantu eduzane practically nje, hayi khona lokhu anithi kube sewubhalwa ebhodini kube isikolo iklasi kuye kufuna kube labantu nje sort of a workshop nxa abantu labana bangahamba bayifundela ukuphatha abantwana bona banabana abantwana labana ngabantwana abahlukuluzekile isikhathi esiningi ngoba umntwana ayesefakwe e-care center angisebona ukuthi uyabesizwa khona fana ngakukhulunywa kuye bangabantwana abangani phakathi kwabazi ecabanga ukuthi athi lapha ngina abazali bambanga. So kuyabe kufuna bafundiswe abantu labana bangafundiswa babe sebefundiswa futhi lokuthi khona amasiko kube yinto enjenge-workshop nje kube labantu bakudala abakaziwo ngamasiko ukuthi abantwana bagcinwa njani ngemasikweni kungena njani futhi ayikhona isikhiwa ngoba isikhiwa sakade singani sesenza abantwana balahleke.
Iye ubona ngazani lona isiko elingabe lingafundiswa abantwana laba lingabe ngelinjani
amasiko ukuthi bona bakwanise kuwona ibona ukuziphatha kona lapho sebekhulile njengakathi sisihlangana lama-challenges ikakhulu ku-girl child ngoba abantwana abangamankazana kathesi bona laba abakhula bezintandane bengelabantu ababagcinayo uyathola ukuthi bayalahleka bagcina bezithwala bagcina besiba lezisho ezingelabantu abaziwayo nxa usho umbuzo uyabe engakwazi vele nokuthi sithi sithethe ngaso kuyabe kufuna abantu abadala abakwaziyo umuntu uyabe phoma uzibona sengenile esikhathini lesana se-puberty stage abe sesenzani usethala nje ukuthi sengikhulile kakwazi kulezi izinto okufuze azenze ukuthi angatholi kakhulu abantwana abaphonge uzalwa nje bengelabo baba ngike singakufuna nje ukuthi nxa kuma-care centers kube labantu ababafundisayo intandane kumele zigcinwe kuhle sibili ukwenzela ukuthi ikusahlalazo lilihle kakhulu ukuthi labo bakwanise ukuziphilela bazincedise labo empilweni.
Ye, siyabonga kakhulu ke unkosikazi Lilian Mlilo khona ngapho ke koBulawayo. Unkosikazi Lilian Mlilo uyingcwedi kwezamasiko njalo ungukhansela edolobheni lakoBulawayo. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa mama.
Ngiyabonga baba.
Siyabonga Gibbs Dube. Kungensonto kunje ke sizwe esiphathelane lokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami untungamile inkomo. Lamhlanje silengcwethi ukukholo lwesintu njalo eyinyanga usiyazi umnumzana Mhabinyana Ngwenya. Babu Ngwenya, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga lami mtungamile inkomo.
Sike saba lo mfundisi kulolu hlelo ngeviki edluleyo obesithi yena ukholo lwesintu kahle kahle elina bosiyazi lingabalisetshenziswa ngusatane othini ngalawo mazwi?
Okwakuqala ngingathi mina umfundisi ungumuntu oqakathekileyo kakhulu phakathi kwabantu uyahlonitshwa futhi belo. Yikho nxa umfundisi esezilandula yena ukuthi akasiye muntu ngoba nxa ngingwenya nginje ngingwenya ngokwakithi lusiko lolo. Yikho nxa elandula usiko lwakhe kutsho ukuthi imfundiso yakhe ayipha abantu ayiqondanga. Kufanele ahlale phansi azibuze ukuthi yena uzalwa ngubani, uyise ngubani, uyise mkhulu ngubani, uyabahlonipha na. IBhayibheli lakhe liyamtshela velo ukuthi wena ungangazi njani mina ulandula bakwenu. Yikho libuye limtshele futhi ukuthi umuntu olahla amasiko ufile lokufa kutsho ukuthi ngenye indlela ubufundisi bakhe buyeyisa abantu buyeyisekile lakuNkulunkulu. Now angithi mina eyikhwetha ngaphezulu kweyikhwetha bakholonayizwa ngamaMoslem ngapha ngoku South Equator sakolonizwa ngamaEuropeans abakholwa ukholo lwesiKristu yikho olwethu ukholo esaluphiwa nguNkulunkulu ngolwamasiko ngangiza ukuthi mina ubaba esefile ngithusele idimoni sengumuntu omubi kutho ukuthi omubi kakhulu yimi ngoba kati abantu bami ngizabafundisa njani imbali ihistory yabo ibhayibhili ihistory yaseEurope ukuthi kwakuphilwa njani ngaleso sikhathi nxa uthi uyakhangela njalo khathesi ngayibhayibhili uthi uyakhangela isiyaluyalo esikhonale emazweni kankulunkulu ungaza kutho ukuthi ngabantu bamadimoni ngamadimoni wona lawo abahluphayo ngoba abasakwazi ukuthi bayibuni ngabakhangele umfundisi ukuthi benzani khona lokwavelwa khona ibhayibhili elabhalwayo thina okwethu kuyehla kuvela kunkulunkulu kakuyengi muntu ngoba kuvela kunkulunkulu sakufica kunjalo sikubamba kunjalo
amaKristu babungwenya akholelwa kuNkulunkulu njalo athi indlela yawo nguJesu Kristu lina njengabantu besintwini lithi likholwa lani kuNkulunkulu kodwa lihamba indlela yenu ngamadlozi kuhamba njani khonapho ngachasisa
savela sasica obaba bekholwa kuNkulunkulu thina sizanga sikholwe ngoYesu yikho lanxa umuntu eselatshwa sithi thina nxa uNkulunkulu evuma lamadloza kwenu hayi bephathisa kuzaba lobubelo kakwelaphi mina muntu kwelapha idlozi loNkulunkulu
bakhona abayake beswela usizo abagulayo esibhedlela lemacaweni kumaKristu bagcine besiza kini njengezinyanga bathole usizo
yenxa besiza kithi bavele sebedliwe lezi mali sebesiza kithi babe sebesiza ebantwini ababelaphayo thina kasitsho ukuthi nxa umuntu engala mali asimelaphi thina siyabasiza abantu yikho ubona izinyanga zonke zingabayanga ngenxa yokuthi ziphethe ukholo lukaNkulunkulu siyanceda nxa engalalutho umuntu kaNkulunkulu umsizile uzahambe ebonga ubonge uNkulunkulu lawe
ngezinye indlela umahluko esiwubonayo phakathi kokholo lwesintu lokholo lwesiKristu umahluko okhona kuphela ngokuthi amaKristu aqakathekisa kakhulu uJesu ikanti ke esintwini liphethe amadlozi kodwa uNkulunkulu munye
uNkulunkulu munye njalo emdabukweni azange satshelwa ngoYesu Kristu uYesu Kristu singathi ule 130 years loba lesi lapha simzwile esiza lo mzilikazi sizodukiswa ngakho lokho sasivele singaba kaNkulunkulu lakhathesi singaba kaNkulunkulu
elakusasa lokholo lwesintu olibona leminjani
ukholo lwesintu angithi into embi asithi thina i-inki ngayithontisela echagweni luhle lonakale yikho nxa kungaqinwanga emasikweni kuzagcina usiko lusiba yinhlekisa kanti usiko asithathe thina ababusayo yibo kufanele ukuthi ababusayo baqinise kakhulu emasikweni ethu ukwenzela ukuthi labo khona ngale ephalamende kube ne-department yabantu bamasiko ukwenzela ukuthi baqondise izinto konke lokho kakukho bona basibumbela imithetho thina singekho ukuthi lokhu kwakuqondanga lokhu kwakuqondanga njengoba ungake umtshaye umntwana kabili kathathu enext door sewuripotile ukuthi uhlukuluza umntwana
hhayi uyingwenya ababungwenya siyabonga ngokuba lathi kuhlelo lamhlanje
hhayi ngiyabonga lami khona
Veli lalele uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo siyazi njalo eyingcwethi ukukholo lwesintu umnumzana Mhabinyana Ngwenya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngutungamili Nkomo
Siyabonga Ntungamili. Asihlanganeni kusasa lapho esizalethulela eziningi ezigoqela ukhetho lokudinga umongameli wakhonapha eMelika oluzaba khona ngolwesibili phakathi kukankosikazi Hillary Clinton webandla lama-Democrats nomnumzana Donald Trump wama-Republicans olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga nise-Washington DC. Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.